soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuMbimbidi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kuphepha kumkhuhlane wa COVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe ukuthi bakhathazeka kakhulu besanda kutapha igciwane le-coronavirus.
Kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki.
Abanye abongi bathi abalithembi iJackson le-Sinopharm noma kwahlatshwa umsekeli kamongameli. Abakhubezekileyo bathwele nzima kweleZimbabwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ungazi ube lesifiso sokuthi uhambe. Ngiyacabanga ukuthi ibhasi nizayigada njani.
Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini.
Besivele ngoJanuwari kufanele siye sibone isilo sixoxe izinto ezithile. Kwavala iCovid.
Sanethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umnumzana Zifiso Masiye umkakhe lo mntwana abasanda kuphepha kumkhuhlane weCovid-19 uthi bethuka kakhulu besanda kutholakala bele coronavirus nyakenye. UMasiye uthi bahlala nzima endlini yabo kobulawayo lapho babesebephila khona ngokufonelana njengoba kwakungamelanga babonane. Ake sizwe uMasiye ekhuluma ngomkhuhlane lo osubulele abantu abedlula izigidi ezimbili nengxenye emhlabeni wonke jikelele.
Umkhuhlane wobhubhane lwe-COVID-19 sesike sadlula kiwo. Usihlasele ngathi kusukela mhla ka-16 December 2020 emulimi. Wahlasela unkosikazi, wahlasela untombazana wami wesibili wokugcina, wahlasela kanye lami. Sathestwa satholakala ukuthi sile gciwane le-COVID-19. Kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki ngekhaya, kodwa satholakala silakho. Sabhabhatheka sazama-ke lathi ukuthi senze indlela zonke ezenziwa ngabanye ezitshona zi-announcewa kumaradio lakuma-TV ezizitshela lezingcwethi ezezempilakahle ukuthi senze njani nxa sesifike kulelo banga.
Ubona ngani umkhuhlane lo baba Masiye, la uthola njani?
Khona kunzima ukuthi wazi ukuthi kahle umkhuhlane ngokudobhela phana, kodwa ngokwami ukucabanga kule ndawo ezithile engafika kizo ezazibuthene abantu ngomsebenzi ngilokunakanela ukuthi engxenye kwamanye ama-meetings anjengalawo ngingabe ngawudobhi umkhuhlane, kodwa kwangiqala nje njengophepha nganakana ukuthi le flu ngiyake ngibe le flu njengomuntu wonke. Kwahlala isikhathi ngizwa sengingenwa luqhuqho olukhulu. Emva kwensuku ezithile sengizame ukuthi ngisinathe amaphilisi eflu engijali kwanatha, ngibona umkhuhlane kawehli. Kwaya ngizwa sengiphela amandla, umsebenzi enjalo ukuthi ngiwenze olulu. Kusukuma nje nxa ngihlezi phansi ngisukuma esitulweni safikela umnyango, ngizwa sengiginqile. Hlala ngizwa ingani sengibenyongo enzima, ukudla kungasazwakali nxa ngikudla. Kwathi usayatshayela ngalesi-5 ngathi kunkosikazi hhayi lokhu angiboni ukuthi kungaba iflu esiyijayeleyo, kungathi ngisuke kudokotela ngiyethesta. Bona bobabili babengazange bavike anything enjengale engangiyizwa mina. Kwakungani nje yimi le flu, kodwa ithe isingani yabhebhetheka iflu yakhona ngathi no asiwe udokotela.
Lahlala njani endlini selibanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19?
Sithese sikuba nje umkhuhlane sasibane ngendlini. Sesuba nje umkhuhlane sobathathu. Sacela abantwana bonke ukuthi bayatesta. Kwabanjwa oyedwa, abanye ngenhlanhla abazange bawubabe umkhuhlane. So sahle sihlukaniselana indlu abanye bahlala ngamenu abanye bahlala ngamenu sangahlanganisi impilo yethu sangahlanganisi impahla zethu sangahlanganisi izinto esizisebenzisayo ukudla ukupheka kunada and so forth salandela njengoba nisitsho imilayezo naleyo yokuquarantina saphila in isolation for insuku ezilitshumi lane 14 days babesiphekela besithandazela besidingela imithi sehlukene kodwa sibingelelana ngamafoni
lalisekelana njani ligula
sancedwa imithi sayithola emadokoteleni imithi yesilungu sancedwa la imithi yesintu esiyiphathelwa ngabantu okukhulu esakunanzelayo ukuthi mawusugula into ethusayo njengaleyo uthando lwabantu luyanda babuya abantu babesinina bese saba ukusondela bengabengangeni legedini kodwa besiza umunye akutshele thumela ngemqhafazi ukuthi ngize lama orange ngize lomhlonyane ngize lamafruits athile ngize lento eziningi-ningi ezehlukeneyo esasizidinga bafike bazotshiya egedini kumbe bafonela abantwana laba abanye abangaguliwa kabazothatha sasiqinisekela olukhulu olusuka emabandleni esisonta kiwo sasiqinisekela olukhulu kakhulu olusuka emulini imuli yethu imuli ebanzi yangidi imuli kankosikazi usekelo olukhulu njalo sasiluthola kubomakhelwane ababezwayo babekwazi ukuthi laphana sokulohlupho salolusekelo njalo thina ngokwethu emulini ngoba buthathu bethu sasesigula so sithi nxa ulele nxa uvuka ufice omunye wakho ulele kumbe bapheme kodwa kanathanga amaphilisi kumbe kunjani sasikhuthazana kakhulu sithandaza kakhulu so ngingathi kwaqakatheka kakhulu ukuthi sithole usekelo emulini lomphakathi wonke nje
umnumzana Zifiso Masiye isizalwane sakwaleZimbabwe sixoxelaye ekobulawayo kusenjalo abasebenza kwezempilakahle bathi kumele uhulumende afundise abantu ngokugcweleyo ngejackson ye-sinopharm eyokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ubathabile masuku usethulela lolu daba
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane i-36,359 sebehlatshwe ijekiseni ye-Sinopharm selokhu kwaqala ihlandla lakuqala lokujova abongi odokotela labanye okuthiwa ngesilungu ngama-frontline workers kodwa baningi abalokhu besithi kumele uhulumende afundise uzulu ngokuqakatheka lokusebenza kwejekiseni le umnumzana Anthony Majongosi umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospital uthi ezinye izisebenzi zempilakahle lokhu eziyithandabuza ijekiseni ye-Sinopharm
even kathesi i-government ayingayenzi izinto zokuthi ifundisa abantu ukuthi i-vaccine le iyasebenza njani iyawanjelani emzimbeni okumbe iyanceda yini kakhulu abantu bayahlatshwa kodwa abalutshwana sizobona kumbe inamba izokhwela lokuhamba kwesikhathi abantu bawona abanye bahlabiweyo ukuthi bayaphila kuhle yini
baningi abongi abalombono ofana lokamajongosi kodwa udokotela Rogers Magigo omunye wabahlaba ijekiseni ye-Sinopharm uthi kakaze ahlangane lomuntu othi ulezinyalo zejekiseni ye-Sinopharm
kulabo esenhlangane lalelabo abahlatshiwe njengami ngihlangane loyedwa njengabe liproblem kumbe wa-reactayo okungafanelanga ku-Sinopharm vaccine ngiyakhuthaza wonke umuntu ukuthi asihlatsheni sivaccinethwe
umnumzana Thamsanqa Nyathi isakhamuzi sakubulawayo uyaluncoma uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-Sinopharm
i-program ye-vaccination yi-program enhle kakhulu njalo siyafisa ukuthi ngabe uyatholakala ama-resources abantu bonke bethole ukuthi bevaccinethwe ukuze i-economy ibiyele esimeni sayo
idolobho lakobulawayo labelwa amajekiseni azinkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu amabili i-13,200 akhangelelwe ukuba ahlatshwe abantu abazinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha i-6,600 kugqitshwa iviki ephelileyo bese kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezine kukhangelele ukuba ilizwe leZimbabwe lizathola amanye amajekiseni afanayo eliwanikwe ngele-China zisenjalo ziyavulwa izikolo kusasa. Abanye abazali bekhala ngokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabakhalayo ngalokhu unkosikazi Karen Mlojwa.
Mina ngibona ngani abafundi kanye lababalisi abavikelekanga kumkhuhlane lowo owe-COVID-19 because ababalisi khathesi bahamba bona bengazange bayo bathole i-vaccine, okuthi mhlawumbe ngabe bona bebephiwe labo ithuba bakhangelwa njengesebenzi ezigqathekileyo bavaccinethwa izikolo zingakaze zivulwe. And nxa sikhangela labafundi labo, indaba yokugqoka amamaski le ilokhu bengakaze bayijayele, indaba yokugeza izandla kuphela okwakathesi nje okungabe kungcono ukuthi amanani amakhesi amasha yiwo aphansi kuphela, kodwa ingozi yabafundi lababalisi yokuthi babambe igcikwane le-coronavirus ngiyibona mina ilokhu inkulu kakhulu.
Abantwana abakhangelelwe ukuya ezikolo kusasa ngabaloba yimihloliso etshiyeneyo. Abanye abakuzigaba ezitshiyeneyo bazalandela ngeviki ezayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhubezekileyo bathi ukuyekethisa nguhulumende kweziqondiso zohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 akubasizi ngoba bathwele nzima kwele Zimbabwe. Umavisi Gama usethulela lolu daba.
Bathi kunzima ukuziphilisa ngoba kabenelisi ukugada amabhasi ezubuko ukuze bayethenga impahla etshiyeneyo bayithengise emgwaqweni. Bathi imichova ekhona ibiza imali eningi okokuthi abanye babo sebephelelwe zindlela zokuziphilisa. Omunye wababhekane lenhlupho lezi ngunkosazana Sinikiwe Ndebele.
Ekuyigadeni lekuyiyehleni lalapho kuyehlelwa khona kuyabe kukhathana nalapho umuntu abe siya khona. Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ungazube lesifiso sokuthi uhambe ngicabanga ukuthi ibhasi nizayigada njani. Ngiyehle ngiyehlele khathana lanxa sengifuna ukubuyela endlini. Ucabanga kaningi sibili ukuthi ngcono ngiyekele phela lokuhambahamba kwakhona.
Unkosazana Ndebele uthi baphakathi kwelitshe lembokodo.
Lokuthi ukwanise ukuthenga kunzima ngoba kuzamele uthwale uhambe uma ngomuntu ususiyagada. Kuba yi-challenge futhi ukuthi ngapho uyasindwa ngapha kumele uhambe uma ngomude. So ugcina ukubona kungcono ukuthi ucele kwabanye abakwanisayo of which ugcina ungumuntu uzibona ukuthi singumthwalo kakhulu.
Unkosazana Tariro Gurule omunye njalo wabakhubazekileyo uthi sebephila njengentandane.
Nanzelela kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo baphila ngesingathi ngesingisi i-informal trading, and lapho unanzelela ukuthi imali yangkhona singathi also ngesikhiwa hand to mouth, kodwa khona kwana ukuthi babe khona besenza into ebambekayo kwaba nzima sokuvaliwe usayenelisi lokuthi uhambe.
Unkosazana Gurure uthi kabatholi imali kuhulumende okwakumele bayiniwe ngesikhathi bephansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Imali le icene ukubuya ngo-December, so kusho ukuthi lokhe singene ku-lockdown from January, February, khathesi sesiku-March, phakathi kwenyanga ka-March kula mali esike yabuya. Ngendlela yami mina engingakutsho ukuthi besiphonga uphila ngomusa kaNkulunkulu, khonokho kuncane besikuzuza nakhonokho ukuthi umsika nje uyabukhona eduze selingathengisa kube yikho. But ubhubhane u-COVID-19 ubuye wafaka nje izinto zonke zahlala phansi. Kodwa engingakutsho kodwa kuhulumende ukuthi kakhanyele uZulu, kakhanyele abantu abalokuguga, abanike okufanekelileyo esingathi ngama safety nets.
Embikweni wakhe awethulele uZulu kunanzwa usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane, umphathintambo kahulumende wezabesifazane lokuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uhlele ukunakeka izizalwane zakhe ikakhulu.
Esingakwenza ngalesi sikhathi sokunzima yokunakekelana, sikhuthazana kanye lokujabulela lokho esesithe sadlula kikho.
Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,471 sebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19, kwabhubha bedlula inkulungwane lengxenye 1,501. Izolo kubhubhe abahlanu, kwathi abafika phose amachumi amahlanu 48 batholakale bele gciwane le-coronavirus. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umnumzana Mangosuthu Buthelezi ophethe isigodlo senkosi uthi inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini olensukwana etshonile uzafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko endlu yesikhosini. UButhelezi wethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eyeTwitter uthi abesilisa abakhethwe indlu yesikhosini bazatshala uZwelithini. Uthi kuzakwenziwa isikhumbuzo sikaZwelithini ngolwesine esigodlweni senkosi. Ubulelani lophengula wakhethwa ngumndeni wakokhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele uthi amaZulu amaNdebele lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe yindoda ebilesithunzi lolwazi olujulileyo ngamasiko esintu. Isikhulumeli sakhe uMnumzana Bonman Khumalo uthi bayakhala abantu ngokutshona kwenkosi uZwelithini.
Bathi abadala kulahlambeleko ngabufelwa. Abantu abaningi bavama ukuthi ye umzilikazi wathina inkomo zakwaZulu, ye umzilikazi lo lelembe ulembe kushaka. Bekukhuluma izinto, yebo abantu banye kuyafika ukuthi bangezwani ngento ezincane ezithile kodwa kwedlule. Ngoba akukho umuzi ongela kukhuluma. Yikho ke abantu abaningi bacabanga ukuthi thina abakamzilikazi noZulu siyizitha, akukho lokho. Yikho ke hayi siqoqisana labo kuzadlula lokho kungena ongenayo sizabambana futhi ngezandla siye phambili. Ngoba ukusebenzisana yikho kuzasinqobisa njengezizwe.
UMnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lophengula sisixoxela eseJohannesburg kweSouth Africa. Singangena kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazi weSouth African Broadcasting Corporation ubika ukuthi uMenzi Ngubane, umlingisi obeyaziwa ngegama elithi Sibusiso Dlomo lamanye kasekho. I-SABC ithi uNgubane wayelingisa ku-Generations Yizo Yizo, Ashes to Ashes, Gold Diggers nakuHest, ubehlutshwa umkhuhlane wezinso. UMongameli Joseph Biden uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya solusebenzisa ugatsha lwe-Federal Emergency Management Agency ukuthi kukhangelwe abantu abangena elizweni leMelika besebenzisa umngcele weMexico leMelika. Abantu abaningi bazama ukungena kuleMelika kuleyo ndawo kulandela ukusuka kwangumongameli esikhundleni uMnumzana Donald Trump. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokutshona kwenkosi yamaZulu uZwelithini. Okuqala esixoxelayo inkokheli yomdabuko uFelix Nhlahlamangwendi Weni.
Indaba zonke zifika esikhathini ngathi asilunganga, ngathi asihambi kahle. Njengoba kade lisazi kade ngilapha nje kwamangisini England, kuzaba nzima ukuthi ngiphakame babadube. Izimithi lezi azikapheli, ukuhlatshwa konke lokhu akwapheli, nokuhamba ngapha benza kube ngathi kunzima kakhulu ukuphakama ama-quarantine lezinto zonke.
Utshona kwenkosi lapha kutshoni nxa sikhangela isizwe samaNdebele njalo lokuthi kube le nkosi yesizwe sikamthwakazi.
Hayi, akumisi lutho ukukhothama kwesilo indiba yethu ngale kwelakithi komthwakazi iyaqhubeka baba, ngoba umsebenzi uphambi kwethu. Inkosi inkosi ngabantu, abantu sebebonile umbuso okhona, bananzelela umbuso okhona, babona amaphutha, babona izinto zonke ezingahambanga kahle. Yikho ke sesikhangela emuva ukuthi pho singabamba ngapi, sisukume ngapi. Okomdabuko lokho kukhona, asoze kucitshe, kuyahamba phambilini. Lakho thina makhosi siyahambelana kakhulu, siyabonisana kakhulu ukuthi mhlawumbe singayibamba njani le indaba la le indaba. Iyaqhubeka baba Dube, ngoba lakho ezombangazo bayadinga ukuqondiswa lapha lalapha. Phela into leyi bayiwele nje, kodwa thina ngapha abakhokheli bomdabuko ngeyethu indaba iphakathi kwethu, igeleza phakathi kwethu, sayazi mathupha. Yikho ke ukukhothama kwesilo akumisi lutho kwelakithi komthwakazi.
Siphinde saxoxa ngodaba lolu lenduna
umathema.
Kuzaba lohlutshanyana mbijana ngoba izinto ezinje ziyabe zifuna ukuthi zifundwe kwabanye abantu. Ikakhulu njengoba thina ngapha uyawunanzelela ukuthi okwinto lokunxa kungani ukuthi thina sifuqe ukuthi kube lobukhosi. Abanye abantu babone ngani into ye-political party kathi hayi into ezimbili ezitshiyeneyo. Umambo kwathi ubekiwe encediswa nguhulumende kwaba into enhle sibile yafakwayo khona ngale nguhulumende wathi hayi usemfakile. Yindlela ami nje ngomunye wenqusiwe kodwa ngisahambanga lapho ngangisho khona ngathi hayi kangiyi ngoba kwakithi babekwalile nganyama siyadingana siyakhwezenya into yabantu abanye be-AME ihlezi ingananzelelwa ukuthi khona phakathi kwelizwe.
Hayi ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola, silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Besixoxa namhlanje lenkokeli yomdabuko uFelix Dladlamu Ngwendiweni lenduna uMathema. Soke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu silontukamenikomo.
Ngiyalamukela kohlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi?
Sesibuyasihlana njalo hlozi Nkosi ethandekileyo kulo hlelo lokuvuselela umoya, ngoba imoya yethu izikhathi eziningi iswela ukuvuselelwa ngey'nkinga lobunzima esihlangana nabo lapha emhlabeni. Namhlanje ilizwi lethu sizaqhubeka sikhangela inkosi uDavida kumahubo 121 sisukele evesini lika 5 sisiya kumahubo 8. Kufundeka kanje: uJehova ungumlondi wakho, uJehova umthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene. Ilanga likukushaya emini nenyanga ebusuku. UJehova uyakulondoloza ebubini bonke, uyakulonda umphefumulo wakho. UJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade. Zihlozi Nkosi ezithandekileyo, sakhuluma izihlabelelo kumbe amahubola ngayinkosi uDavida esebonile ukubanakazi ayikho into eyayingamsiza ngaphandle kokuthi ukholo lwakhe lube uJehova mdali wezulu nomhlaba. Uyatsho-ke lapha uDavida uthe ebantwini abaningi uverse 5, uJehova umlondi wakho, katshongwe ukuthi umuntu osilondolozayo ngumzali wethu, abangane bethu, nabantwa bethu, zinkokheli zethu, nabafundisi bethu, namabhishophu ethu, uthi uJehova nguye ongumlondi wethu. Kodwa-ke sikhumbule njalo ukuthi uJehova uyasilondoloza lanxa kwesinye isikhathi thina sasisuke simbalekele. Baningi abantu asebethatha impilo zabo bazibeke ezandleni zabanye abantu. Ngakukubike lokho nxa uthola uncedo kuleyo ndawo. Kodwa-ke ukhumbule ngaphezu kwakho konke ukuthi ongumlondi londi wakho nguJehova. Ngobana labonabo abangabe bekuncedisa bekuphathisa ekuhluphekeni kwakho bagcina bengaphansi kwesandla sikaJehova. Kuhle ukunceda abahluphekileyo, kuhle ukusebenzelana ndawonye ukuphathisa abantu bakithi lemindeni yethu. Kodwa ngaphezu kwakho konke uJehova nguye ongumlondi omkhulu, ongumlondolozi omkhulu. Singazi sakulibala lokho. Abantu babakhohlwe balibale, bone baze bakhonzele abanye abantu. Amagama abanye abantu asuke emlonyeni yabanye abantu sebeyibo abakhonzwayo. Kanti-ke umlondolozi omkhulu nguJehova ongumthunzi wakho asesandleni sakho sokunene. Uthi uDavida ilanga likushaya emini nenyanga ebusuku. Lokho kutsho ukuthi uNkulunkulu uyakulondoloza ukwedlula abantu, ngoba abanye abantu emini bangatshiswa ilanga bayakhathala bakhohlwe ngawe bazikhumbulele bona bodwa. Lalabo odinga usizo lwakho kubo babe bengasekho, mhlawumbe babe sebelele, mhlawumbe babe bekude nawe. Kodwa uNkulunkulu ngakholwa uthembe kuye, uphansi kwakho ngazo zonke izikhathi. Ngobana sizile emuva le, uNkulunkulu kalali kozeli, kavuma ukubana unyawo lwakhe luthelele. Aze ngatsho ngenye imini ngathi abafana bathi nxa bekhuluma labo intanga entsha bathi kule nto thiwa yi-24/7. Xa uNkulunkulu esithi ilanga soze likushaye emini ngisho lenyanga ebusuku kuthi zonke izitha zasemini ukuza kuphephisa kuzo lezitheli zasebusuku sokukhanya inyanga uNkulunkulu uza kuphephisa asithatheni leli lizwi kuningaphezu kwakho konke uJehova nguye umlondolozi wethu asikhulekeni babathi xa engxelele sizileta esandleni sakho silondoloze sicela amandla ozobona phakathi amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu Jahelidala Ntungamile Nkomo Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhla kuhlelo sixoxa lo Fortune Mswati osakhulayo okumsebenzi wezokulima umswati ulohlelo lokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthuthukisa umsebenzi wakhe Mswati ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngohlelo lwakho
recently ngenze umshina opompa amanzi ayi irrigation awuthelela ku irrigation setup usebenzisa i biomass waste as if you will awusasebenzisi i petrol just like amapampu amaningi asebenza kuma irrigation setups ususebenzisa i biomass njenge fuel so meaning ukuthi ngomtshina lo operate for free angisabhadali any cent ukuthenga i petrol or ukudependa on amagetsi
awuchasisela abalaleli ukuthi uhlelo lolu luyakusiza njani njengomlimi
yes I said before bagulento ezinjengabo load shedding le problem yona le eyokuthi ngamproducer i biomass waste a lot of it and I realize with just disposing of it I lose a lot of energy ngabula ama load shedding wona lawa ama fuels are expensive to run depend on ama fuels ama liquid fuels anjengabo petrol and diesel so if I develop a system that operates on e-waste that I generate to do ama operations that I want for irrigation setup I think kungaba into enhle for productivity now uhlelo lolu liyangisiza just because I do ama operations awe ngadini wona lawa free of charge $0 totally per kilowatt because I just use the waste engiyiproducayo mina ukuthi ngenze ama operations and produce more angidepend on ama gates angidepend on ama fuel wona la eswalayini la adulayo kuma filling station I just operate for free
siyabona phela Mswati ukuthi uhlelo lolu lakho ukusiza abanye abakumsebenzi wokulima ukhangelina ukufundisa uzulu ukuthile ngalo mshini
right umshini lo uyasebenza ukhanya uyasebenza sibili ngikhangelele ukuthi abantu basizakale ngokusebenza komshini lo especially abantu abakumsebenzi ofana nawo nalo in all scales small large mid scales they can depend on e biomass waste that they generate and on ama plants and jabo invasive plant species ngiyakwazi ukuthi atholakala about everywhere in Zimbabwe so everyone can implement the technology le into farming not just into farming but into even ama industries like mining because kusegangeni lapho kule lantana kamara khona njalo kule sihlahla that decomposing labo benza i production it is $0 per kilowatt free of charge
hayi siyakuzwa mnumzana isikhathi sesesiwe ngumangoyi phosela amazwi akho okugcina
okay kubalaleli ngithi ikakhulukazi la bafisa ukusekela lo msebenzi ngixhumane ku 0782118041 for more information Ibe lesuku oluhle ngiyabonga
hayi zulukandaba isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi sekumele sigqibe uhlelo lwanamhlanje sithanda ukubonga uFortune Mswati ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo Fortune ngiyabonga Lingakhohlwa izulukandaba ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Livestock The Connection 8-9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalisayo ngenjabulo. Igama lami ngumayigobe. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Wasebenza kuphepha kumkhuhlane we-COVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe uthi wakhathazeka okumangalisayo besanda kuthapha igciwane le-coronavirus. Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalekisayo ngu-Kip Stube.